sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kulezizumbu ezithathe esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni.
Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engenala semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe izulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isibaleka isiya abantu beqala, bazafika bakhalele bani?
Inengi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola, lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManicaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManicaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abaningi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangelala lapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani loweChipinge owehlelwe yingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla siphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo elezanu PF kuphela kwezinye indawo. Siyeqhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kule mpahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Ngibe sengisithi izidumbu yezi satholakala njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathe esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa bekwanisa besisibili besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla, so lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi ebemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubangaka abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo, so sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu yikuthi lokhu abantu babe belokhu bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa okwakathesi embaziyo bathathu abangakatholakali.
Abezempilakahle eMozambique, eMalawi ngisho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana lemalaria efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani, alikayiboni yini limikhuhlane?
Hayi imkhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo. Kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi sokuqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho. Ngoba indawo yakhona sokulamanzi amaningi. Njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu. So iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed ukuzalana. So kungabe ungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile. Kodwa eqinisweni asikazwi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo.
Uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhathana?
Ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana angibona ukuthi ngingakwenza lokho ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami, indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha. Sitholile ukuthi sibe le nto enjongo ilayi esiweleleyo khonapha, kodwa ukuthi ngingasuka angiboni. Ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha, ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke.
Unkosazana Salim Lambo yisakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuyayo kuhlelo silenxoxo ebanzi laye unkosazana Salim Lambo. Abamabandla aphikisayo lozulu weZimbabwe jikelele sebechotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola besithi njengoba kulilanga lakuqala lokukhalela uzulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu. Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye lele MDC T elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sexoxelo mnumzana Bednico Bebe umgcini sihlalo we MDC T kamakhuphe.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona. Abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isivaleka ithiye abantu bekhala bazafika bakhalele bani? Ngokwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabukhuluma ukuthi kukhona obenziwa-ke ngumbuso weZANU-P F la eMnangagwa. Okwesithathu, siyazi vele ukuthi iZANU-P F yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elinabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngakulesi hlelo ngakuyahlela ukuthi khona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi. Sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into evakathela abantu azavakathele nezimuli ezilahlekelweyo. Okwesi-4 kungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu. Kule mfanekiso kade iphuma-ke ku-social media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhulisi kade ekhanywa ekhandwa-ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya. Khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi-ke uhulumende kazange ayithathe kube serious ukuthi athi nxa e-declare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi, kuthathwe amakhampani wonke ayenza amabhokisi, ahambise amabhokisi khona labantu bayangcwatshwa kude. Kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezingalandaba labantu bezimbabwe.
Sike sakhuluma labo khona le eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo luphiwa abantu ikakhulu ukudla. Abezanu-P F ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili. Kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo ungathini ngalokho?
Ngasifithi thina ibandla lezanu libandla elilabantu abalolunya abalomhliziyo yobuthakathi. Sebe singabathithi leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yobuthakathi, inhliziyo yokuloya, inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo.
Umnumzana Bednico Bebe ngomgcini sihlalo webandla le-MDCT. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi abaxothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Siyakwazi ubana kona njengoba yena engumongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungahlona nxa kule misebenzi eyenziwe sokulibona into yonke ine. Ngiyabona evelisini khona ezindlulinze lapho esihlala khona. Noma ungaselwa awusathi ukuthi abanye abantu asabeyanezinye imisebenzi ekhona. Abantu baphuma bezimisebenzi bebuye belobekhala lani beyidibhiza into zonke zihambe ngoba ukusela akuthi na into yonke isiphile phela. Izinto kumele ziqhubekele phambili, kumele ziqhubekele phambili. Yikho izinto ebhadile akhalani ndawo okhalayo kodwa kungathinyelwa sonke uthi uhlale phansi uthi into yonke. So nxa yena edikileli ginto eliqadileyo naleyo enhle ayenzileyo kuthi asikhalani nabakhalayo iifozi ezibhijileyo ngale kodwa akusatsho vele ukuba imisebenzi yonke sokufunda ehle ime konapho.
Kodwa abanye bathi umhlangano we-SADC lo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho, ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Bathi njalo obekudingeka ukuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, angiqondile umhlangano lo abawulandileyo khona ngale. Kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani into kona engasuzapho ngokuphuma hambe kulanto eqade kule ngoba njengoba nje ubona kathesi so i-SADC lamanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukuncedisa ukubana wona sisusele izinto ezivele ezinto azivakela yimelika le-EU. So akunanto engaqade angabana ngoba ubudlelwane bona lobana yibo obuzenza ukubana into zethu zizibe nganeno umkhono mothi uqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payment ezaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sokulo budlelwane oburayithi obulungileyo sokukhitshwele ezinye izilwane esizifakele.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Loveness Makauri ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makauri oyisiphathamandla se-MDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngiku-district ngingu-treasure district Makoni South district. Mina engikubonile endaweni lapho engihlala khona lamakhitshi angikhona kuzobuya amala kuzeni ama-toilets awile sibili kuphinde kuye futhi amabhani lawo awile akulalutho. Ngikuthi vela ngisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezi nje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vela ngikwazi ukuthi abantu bazathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo. Umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avela abasavuni into engani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-next door abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosabhuku abanye bahlezi kubomakhelwana abalezi ndakade ziqine kakhulu. So into zangikhona vele azimanga kuhle.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumboko?
Akula kulandeke yabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma?
Abangabuyi vele esibani mani kuwes ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwani kumbe kwabanye nje izihlobo usiyahlala akufanani lesimani mani. ukudla yikho kuyabe sekushoda manje abathathe vele sebenika umumbu sebeholisa umumbu kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesi akula futhi endaweni yethu yona le kwaziwa kuyikuthi i-m d c yodwa so akula laphana sivota kwakungamalokuzeni kuphela ngama-m d c kuphela yiyo ilokuzeni yibo abantu abangikhona abaningi ama-m d c so bayakhangela ukuthi izindlu eziwile lezi ngabantu baphi basabothani basaphotha i-m d c kumbe izanu so iningi zangikhona ezamazanu lazo zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibaphi i-m p wethu wadliwa izanu ngenxa yamapulazi wona lawa ngoba abantu bemapulazini bavele ngabayifuni i-m d c kodwa lapho emakhaya irura la hayi azange adobhe so u-m p wakhona lokho wahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazange ebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheke ukuthi kathi manje senzani ngoba u-m p vele asamtholi
abatshonileyo like lezwa ngabo pho kumbe izifuyo ezifileyo
hhayi lokhu sikuzwela khathana lapha kuyilokuzeni kuphela izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani abantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawanga li-bridge elilodwa kuphela ele-rukweza primary yile liwileyo kuphela elilodwa kule bridge eliya esikolweni esithiwa ikazunge school abanye besiza ngapho kuthiwa edenza school i-bridge langikhona lincami so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba kubana usiphatheleni
Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loNkosazana Sally Nobuhle Mlambo. Isakhamuzi seManicaland kocheche. Lapho okube lomonakalo wezulu lesiphepho ucyclone Idai. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alright. Alibonani ngiyadibingelela.
Ya ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani
Mina ngihlala eChecheche eChibing eGroote Point eChecheche
Ingozi yezulu le ifike okunganani khona ngapha
Ingozi le ifike kakhulu ngapha amanzi ebemanengi athethe imizi eminye imizi idilikile kodwa okudilika kakhulu yizambuzi imigwaqo layo akusela ama-bridge vele lawadilikile izulu belilinengi kakhulu amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu so uyethola ukuthi vele imizi eminingi nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi-ningi iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina ngoba izindlu zodaka zawa
manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so
sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi abanye ababalisi ngapha zabe zilokhu zithi zimile zilokhu zikhona zirayithi kodwa abanye abantu uyabona ukuthi bahlala lezi hlobo abanye bahlala ngathi labomakhelwane abantu vele siphonga ukuhlala lapho kuhlaleka ayo abanye bahlala emathethi ngathesi kwenzela ukuthi umuntu ebe elendawo yokucathisa ikhanda kodwa imizwe eminingi sibili idilikile
bakhona abafileyo
bakhona abafileyo ngapha eThipinge mina embaziyo ngathi balithumi izolo sibeke eThibuwe sibeke omunye othiwa nguMr Mthono wathathwa ngamanzi then kulomunye ubhude engimazi esakhula sonke othiwa nguClement Manono laye wathathwa ngamanzi sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto
so simbeke ngolwesithathu yena lo kulabantu sibile abafileyo sibaziyo abangafika ngaphe tipinge kuma 20 bakhona
sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique libazwile yini
kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into so kulala besingakwaziyo ukuthi bangathi so kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usiziphonga ukudinga kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe sisemozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku ukuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bathathwa abanye bebengakwazi singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone
manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulaba phathisayo
abaphathisayo bakhona nje bayazama kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abalampahla abalangubo abalazitsha zokuphekela abanye abantu yonke into ithethe ngamanzi from singathi ingubo yonke into ongayicabanga engabe sendlini
manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka kanjani
Dinga imbiza abantu bebedinga imbiza lemigano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibili imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela kodwa lo mumo kadu lapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike la ukuthi at least omunye umuntu ekwanise ukuthi epheke ngoba izinto ezinjalo akula muntu oke wanceda abanye ngapho ezinye indawo ye bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla
lo-ke bekungunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isakhamuzi se Manikaland kocheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale
Siyabonga Chris le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Lamlela
ndwandwe Izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South zithi zikhala ndawonye lozulu weManicaland owelwe ingozi yezulu lesiphepho Lona elibulale amakhulu abantu la kukhula lemizi ilachia inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kwakhulumende. Libulele abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu. 259 kodwa inani leli likhangelelwe ukukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lichebechebe abangakatholakali unkosikazi Juliet Nkiwani ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumende aphathe ngayo lengozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo
akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu bahle bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisafe uma safety places vela wakho aka identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka Nga waqhamuka ama-cyclone nje kuyazakala ukuthi kufele izinto eziningi emanzini abantu sebeyanathi idoti imiyane amalaria okholera bazakuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapha ukuthi abantu baphaniselwe.
Umankwane uthalubana isiphepho lesi sichaye eMathebeleland besizaqothula yonke into ngoba kuvele kungelantuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile, ngikhangela amabridge. Amabridge vele adala ukukhukhulwa ngamaZulu lokhu njengalast year amabridge amaningi asale elimele, alokhu elimele lanamhla. Ngake kubuye umonakalo onje, angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba amabridge wonke ngakasimisi. Ngamabridge esikhulu ukuthi awasacinanga sekwagebheka, bekuvele kuyasala kungelalutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona nithe lemathawuni abantu bakhele ezifuleni. Ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula, abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uZulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emaNdebeleni bebambe uvalo. Lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line, sebetshaywa luvalo ngabe bona amayeza esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna uMathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uZulu eManicaland ubhekane lobunzima, nanku laseGwanda South akulancedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula lokukodwa kwakhona osokubukwa lungiswa. Ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngathi baye ngathi. Akula sizo esilutholile kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwane engingathi mhlawumbe nalo loba lungakafezeki. Kulama-organization athile engingafanisela i-DLD kwayizibabirwa libabahisani kuzoba ne-Team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa.
Uncube uthole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani. Nanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imphefumulo yabantu abaningi. Okungangokuthi i-Metro Department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esithile. Okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili, maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho akhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphetha ngani. Nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi umuntu okhathazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esitezi umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uZulu akhethe ukuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland.
Asiboneni ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu, singakheli endaweni eziphansi, ezifuleni, emagumbini emfula, ngoba kulapho amanzi aya khona. Kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi. Ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda.
Osomabhizimusi beGwanda bayaqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uZulu eManicaland labanye abehlelwe ingozi efanayo emaSwingo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Jaheli Tala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena lasemahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwanele Mthwakazi okwanamhlanje, likhumbule zikhona njalo ezakusasa olivalelisayo ngontungamilinkomo.